ngithole ucingo okade luvela efonini yakobulawayo e-Tel 1 lezi foni lezi esizijwayele zakudala ezingaso ma cellphone ibivela kunamba ethi yena 0292264232 njalo kuphume ilizwi lomuntu wesilisa osekhulile ozithe yena uzibeke wazithi ungu-Detective Assistant Inspector Moyo owe-CID Law and Order yakobulawayo. Wesithi yena uyangxusa ukuthi khona ngiye kuma-interview. Wasesithi yena kumayelana ngelanga lapho enganika khona abantwana. Kungasikho ukuthi laba abantu esikhuluma ngabo ngabantu abaphansi kweminyaka engu-18, hayi ngeyizisebenzi zako-TM. So uthena ungikhumbuza ngelanga lapho enganika khona abantwana abasanitize ama-customers ko-TM lapho engabanika khona ama-face mask. So ngase ngimbuza ke ngoba ngihle ngakhumbula, ngase ngimbuza ukuthi utsho yini isikhathi lapho khona kwasuka khona kwaba lesisebenzi sako-TM hyper esabuka imask yami engangigqokile yayibhalwe ukuthi khona hashtag ZANU-PF must go. Wasesithi yena ucela laye ukuthi ngimnike one mask. Wasesithi ke umpholisa ye utsho leyo incident. Ngase ngimbuza ke ukuthi khona kambe kulicala na ukuthi mina nxa umuntu engicelile into engilayo njalo ngase ngimnika lento kulicala na, wathi yena akekho ukuthi engene kwi-interrogation ebuzwa yimi. Ngase ngimcasisela ke ukuthi mina ngiyafisa ukuthi lami ngizwisise ama full and sufficient details of ukuthi okuyikho engulandayo kuye emapholiseni kuyini. Wasesithi leso yiso isizathu esokuthi sibe le interview yona leyo angxusela yona.
Sikhuluma nje kuyini osakulindele ukuthi uyezifeza khona ngale mapholisa.
Ngikhuluma kanje amapholisa omabili u-Detective Assistant Inspector Umoyo owe-CID Law and Order kobulawayo kanye lo sikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner uNyathi uPaul bobabili kabakaphenduki kimi okutsho ukuthi okwakhathesi hhayi ngisamelele bona ukuthi ngizwe ukuthi khona bathini. Igqwetha lami sengikhulume lalo lalo limelele ukuthi amapholisa lawo omabili ephenduke kimi andubana ke sizabona ukuthi yikwini okuyakwenzakala.